Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 20 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lobuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi.
DNA test into emele ukuthi ngani iba private akusinto omele ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni.
Obe ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolie D Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe ukuhlangana lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe.
Aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023.
Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amashumi amahlanu 58 asebethelelwe igciwane le-coronavirus ezikolo zezigaba ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Ngesikhathi esedluleyo bekubiza imali eningi kakhulu kuyiwa phandle kwelizwe ukuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwescience. Kodwa lezi nsuku sokwenziwa kungelambadalo ingqe umuntu engavuma ukuphuma kunhlelo zikamabona kude kumbe emsakazweni. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi bahambisane kunhlelo lezi. Esikhathini esiningi kubonakale ukuthi umama wafohla uthango. Siqoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa angicabangi ukuthi kubi kangako ukuthi kwenziwe ama-DNA test. Into nje engathi ayihambi kahle ukuthi ama-DNA test into emele ukuthi ngani iba private. Akusinto omele ukuthi ngani ibonakala ikuma bona kude kumbizwakale emsakazweni. Siyavuma mpela ukuthi alungile ama-DNA ngoba wonke umuntu kumele azi ukuthi ungubani wakwabani ngokweqiniso. Kodwa nxa sesikubona kuphuma noma kuma social media, sikubona kumabona kude, sikubona emsakazweni, sikuzwa emsakazweni, sikubonakala abantu benikezwa imphumela yama DNA yabo. Yikho ngathi akuzwakali kahle ngoba akusekho private, sokuzaziwa ngumuntu wonke into okumele ukuthi ngani phakathi kwabantu ababili labo abayiba badinga leyo mphumela ye-DNA.
Kungakubangelwa yini nxa ukhangele wena ukuthi kube labesifazane abaningi kangaka abapha amanye amadoda abantwana babanye boba?
Ngingayehlukanisa mhlambe ibe kabili. Kukhona umntwana ozelwe engokuqala kumuntu wesimame. Singathola ukuthi mhlawumbe kade eseseyintombi, eyintombi njalo uthola ukuthi ulamajaha mhlawumbe amabili. Ma eselamajaha amabili, elamajaha amabili kanjalo kumba amathathu. Ma esezithwele kuba nzima ukuthi umuntu akhombe ukuthi umuntu onguye omonileyo ngubani. Uthola ukuthi umuntu sebheka ukuthi hayi phakathi kwalabo abantu kade ngilabo akasabheka ukuthi onguye ngempela kungaba nguphi. Usekhangela nje ukuthi phakathi kwabantu labo kade ngilabo ongaba kwazi mhlawumbe ukugcina ingane nguphi, ongaba ngubaba wengane ongcono. Sokukhangela lamadlela aluhlaza ukuthi lapha ngaya khona okulamadlela aluhlaza kungaphi. Lokho ke kuyenzakala ukuthi nxa kwenzakale kanjalo uthole ukuthi umntwana usuke wakhanjiswa kubaba ongaso wakhe. Kulusizi nje ngoba la ma DNA asesenziwa asebonisa kakhulu obekufihlakele okunye singakubiza ngobuchapha obenziwa ngabanye omama loba nje nani labo mama bayotholakala besenza into enjalo lingathi seliphezulu singakubiza impela sithi njengabo mama ibuchapho benziwa ngabantu abangomama bebufihlakele bungabonakali ngoba kungayenzwa la ama DNA bese kusiba futhi lokuthi abantwana laba batholakala ukuthi ubaba lo akusuwa baba wabo bebe ngabantwana abazelwe umama esesemshadweni hayi lapho ke futhi ngobunye ubuchapha obukhulu kakhulu osiyabe sibuthi bona busenzwa ngabantu abangomama ngabe kuyibuchapha impela asazi ukuthi singakubeka sithi kudalwa yini ngoba asazi ukuthi emizini yabo abantu kusuka kutheni kunjani kodwa nxa ungumuntu ongumama loba kuthiwa kumbe ubaba alisazwani okukakathekileyo ukuthi kungangcono uphume usuke kulowo mshado uhambe uye ubuyele ngakini ubususiya zala mhlawumbe abanye abantwana kulokuthi uzalela abantwana lapha emshadweni bangasuka lapha ekhaya ibuchapha lokho kodwa ke msakazi siphinde sinanzelele ukuthi singeke sithi lento sithi into esiyenzeka manje ngoba siyibona sokusenziwa lawo amalibo fuzo kwabantu bedinga imphumela yama DNA into ebivele ikhona nakudala khumbula ukuthi kudala bekukhona isaga nje kuze kube lesaga esithi ezalelwe sibayeni ngeyakho okwakudala bekumbani njathwa nje kungavezwa njalo lama DNA lawa ayengekho ungathola ukuthi baningi abantu abazelwe ngaleso simo thola ukuthi umuntu usezemdala nje usethola manje ukuthi hayi yena akasuwe walapha ekhaya kodwa kuthe ezalwa kungasi ukuthi bekungazakali bekusazakala impela ukuthi hayi lo muntu uzelwe nje kodwa usuwe walapha ekhaya kodwa ngoba abadala bayele indlela yabo yokufihla izinto bese besithi hayi ezalelwe esibayeni ngeyakho lo babe ngabe sazihlupha belifihlwa ihlazo elinjalo kodwa sesiphila kwezinye izikhathi manje osokulama DNA
unkosazana Victress Mathudu ngolwela ilungelo labesifazane zani ngumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Jolidi Matongo obhubhe ngomgqibelo ubeqoqe umhlangano lezizalwane zamanye amazwe ezikwele South Africa ngolwesithathu yona le iviki uMatongo oloyise owadabuka eZimbabwe wakhethwa ukuba ngumeya ngenyanga edluleyo eselama umnumzana Geoff Makhobo wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga kaNtulikazi. Ezinye izizalwane zakele South Africa bezingamfuni uMatongo ngoba zisithi likwerekwere igama elisetshenziswa ukuthuka abokuza lanxa uMatongo wayezalelwe eSoweto njalo unina engoweSouth Africa. uMatongo ubhubhe engozini yemota evela khankasela ibandla lakhe ele-ANC. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli zindaba yeStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla sebandla le-ANC umnumzana Dada Murero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabukile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe besikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJoseph wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngowakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Nomele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
aseqalisile ukusungulwa ngobuningi amabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Ngeviki edluleyo, kulamabandla amabili asungulwe eHarare azisa ukuthi azangena kukhetho, osekukhomba ukuba kuza kuba yisiminyeminye ebhokisini lokuvota njengalokhu okwenzakala kukhetho olusanda kwedlula, lapho okwabala bedlula amachumi amabili abancintisa ukuba ngumongameli welizwe. Kambe kungakubangelwa yini ukuphithizela lokhu? Ukuhlaziya lolu daba siqoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Liyabelibona linamabandla evuka mihla ngemihla, lamuhla sokudlalela ibandla, kusasa sokudlalela ibandla. Ngamabandla iningi lawo abantu ababewasungula besponsor nguhulumende, ngoba uhulumende kafuna ukuthi ngalesi sikhathi esiphila kiso kube nguye yedwa, kube libandla elibusayo elibe lodwa jikelele lisiya kuma ekhethweni, amanye amabandla wonke eboycottile ukuthi angene ekhethweni. Kungakho ke uhulumende ulakho ukuthi abumba ama political party abe maningi ukwenza ukuthi nxa amabandla ayiwona amqoka engala ukungena ekhethweni, kuzathiwa akhona amanye amabandla participateayo angenayo kulolo khetho. So ke uhulumende ke yonaleyi ibandla yabe liwinile iZANU PF selithola ke ilegitimacy.
Khona ukuba lamabandla amaningi ngesikhathi sokhetho akwenzi na ukuthi ibandla elihaba linqobile linganqobi ngamavoti amaningi okwenza ukunqoba kwakhona kungabi intando kaZulu?
Ngiyakuzwa Vuka Gandhi, njengoba nje senge ngatsho ngaphambilini uzakhumbula ukuthi kulesikhathi ukuthi iMDCT leMDC lubana ukuthiwa kakuzange kube lobulema obaba khona, khonokho ukuthi iMDCT leMDC ziyeqhudelana ku-constituency eyodwa lezano ikhona khonapho. Ukhumbula ukuthi kulubana kuthiwa kuzange kube njalo, uSithembiso Nyoni kumele ukuthi ngabe kuthiwa vele kazange abe khona le parliament. Baningi ama-constituency ngibona ngani sathi siwabala ngaloluya suku abedlula ichumi lantathu ama-constituents okuthi lubana kuthiwa i-MDC le-MDCT zavota zindawonye zaziyabe zinqobile. Ukhumbula ukuthi ukhetho lwakuqala esilwenze nge-constitution yonale entsha i-MDC yayithole nqangaphambazi, yayithole 99 ama-MPs out of 210. Kulesikhathi ukuthi ngasweni siyasikhathi ngabe kuthiwa i-MDC le-MDCT zavota ndawonye bezithola amalunga aweparlamente abesedlula i-120. So ukuthi amabandla aphikisayo ayengena ekhethweni ebe mathathu ebe mane ebe mahlanu i-constituency eyodwa besiyaphikisana lezigebengu ezinjengeZANU PF, yikho kungaqondanga.
Bakhona abanye abathi ukusungula ibandla sokufana lokwenza nje imali ngabofejafeja, ngoba ugcina umuntu lanxa unqotshiwe kukhetho ungeniswe kupholadi ube sophiwa imoda lokunyokunjalo.
Uqinisile Sibili Mvoka Gandhi ukuthi okuyinyamazana lokho okuthiwa ipholadi kumele ukuthi abantu bekubhidlize, kumele kubhidlizwe okuyinyamazana lokho okuthiwa ipholadi lokho, ngoba yikho lapha uhulumende aganga khona, yikho lapha uhulumende ahugela khona abantu ukuthi be uzibani ozibani bathwele ama briefcase, ama political parties abakuma briefcase libazwele state house sebengene kupolat.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 199 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi iningi lababanjwa igciwane leli eMashonaland East abangamachumi amathathu lantathu 33 Midlands ithoba minwe 8, Maswingo ichumi lasikhombisa 17. Lo yedwa wenkabazwe ngabatholele ligciwane ngemva kokuba liqhamuke ezikolo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi abachayeli bezimoto ezinkulu ama-trucks sebencome ukuqheliswa komngcele we-Bed Bridge abathi kuza kwenza bangene kumbe ukuphuma elizweni ngesiphangiphangi. Iphephandaba lobulembu le-News Hawks lithi imuli kamongameli Emmerson Mnangagwa iyaqhubeka ngamanga ukuthi uMnangagwa wake wagwetshelwa ukulengiswa lanxa sokulobufakazi bokuthi lokhu akusilo qiniso. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabonani uStudio 7, abasakazi mbulise nabalandeli beStudio 7. Hayi lapha siyazizwa indaba zasekhaya leziyazi. Aluba kuyenzeka mpela ukukhuthazeka ukuthi thina esingapha ngaphandle kudiaspora sibe nelungelo lokuthi sivote silapha esikhona. Into engasijabulisa kakhulu le ngoba siyafisa impela ukuvota nathi. Ngoba noma singathi siyaya ekhaya ngeke sihambe ngokuningi bethu. Kokuhamba abanye besayo. Leso sidlekanyana esisalayo naso sithole ilungelo lokuvota la. Yeah, yazi ngiyazithumela impela imessages zami azifunda ngazisezingaki. Bengicela impela abantu beStudio 7 beke bewudlulisele phambili lo mlayezo wami lona. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Ngiphinde futhi ngikhulume ngalokho kokuhlukanisana ngokwemihlobo. Into engasebenziyo ke leyo. Angithandi ke mina ukuthi ngibethe igama or ngiphathe igama lephathi. Kodwa ke ngizokhuluma nje ngendaba yokucwasa. Ukucwasa akulunganga ngoba iZimbabwe injiyane ngethu sonke thina sizalule lapha. Kumele sibambane sikhiphe lokho okusihluphayo. Okusihluphayo ngikhuluma ngabasibusayo ngoba vela kufihlwa lokho sebebuse almost 40 years. Sesizala abantwana sebeze bekhulile nabo bazala abantwana bakazi bayithola inkululeko. So akumelanga ukuthi sikhombane ngeminwe sitilwana ngomshona impumalanga. Mina ngithandike le ukuthi uzokuthi umuntu wempumalanga umuntu wakuphika uNdebele ayikhona. Angeke sikwazi ukuthi sinqobe isitha masenza kanjalo. Kumele siyenzeni sihambe ngemandate yezaphu. Uyabona izaphu ayikhethi mhlobo. Izaphu ithi sonke singabantwana benhlabathi. Ithi sonke singabantwana benhlabathi. Asibeni njalo ende sizonqoba. Kodwa ke singahlukana phakathi angeke senze lutho. Ngibonge kuleyo ndawo, ngibonge hayi. Ngithemba incwadi yami le izophumelela.
Ma Studio 7, ma journalist akithi, labalandeli abalaleli Studio 7, thokoza umuhle. Lo lubingelelayo uMordecai Ndlovu, obuye chela nyembekezi. Yeah. So isicelo sami sokuthi akuthi li government ekhona eKamnangagwa yenze kumbe isizwele kumbe izwele abantwana bakomthwakazi kumbe into abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe abaku diaspora ukuthi bephiwe ilungelo lokuvota ngoba lathi silelungelo singabantwana beZimbabwe kumbe bekwaba komthwakazi ukuthi sikwanise ukuthi sivote siyenze lathi esikubona enhlizweni zethu ukuthi kungasiniki kusasa. Le government ayenze kwenzeke ukuthi siphiwe imvumo yokuvota phandle kwamazwe njengokuba amanye amazwe vele kwenza lokho. Ngithi mthwakazi omuhle, asimlandeleni umfokamoya, asimlandeleni umqondisi phambili nge-MRP.
Sanibonani lonke bantu abahle, bantu abathandekayo labasakazi. Mina ngumankomazana wecholocho. Hayi bazalwane, mina ngilesimanga lapha ukuthi kanti uChamisa bamgxeka ngokuthi wenzeni ngoba phela izano yiyo esileminyaka efika ama-40 ibusa eyadamaje izinto. Umqondisi loChamisa abakabusi manje bablenywa ngaliphi yekelani abantu benze abakufisayo, singaxhokolani, asikhulumeni kahle. Lo ozathola umbuso uzawuthola, ongawutholanga laye kawutholanga. Mina angiboni ukuthi uChamisa singamgxika sithi yenzeni, ngoba asikakuboni ukubusa kwakhe. Njalo ngumuntu laye osafusa ukuthi aphathe abantu ngendlela laye oyibona isenzakala kuzano, njengoba nje laye umqondisi ebona okwenzakala kuzano.
Livuka njani balale beStudio 7? Livuswa nguNhlanhla Mahlangu wemalungu elubhane eSt Paul. Ngisithi ngivusa umama uNhlanhla khona phana emalungu koncube komatshivovo, ngibingelele lo nkomo RJ lo mdala osathulana uNdevula. Ngithi liyaphila yini badala bami? Ngithi langa kuphela ngapha eBotswana, hhayi liyatshisa kakhulu. Ngapha eZimbabwe kunjani? Izulu seliyakuna badala, lilungiselele ukulima phela, lingayekeli ukulima. Ngisithi ngiyabonga.
Bo Studio 7 ziyalivukisa simaba abantu bakithi. Linjani lonke bantu abalaleli laba kanye labasakazi beStudio 7? Hawu, thina khonoko siyaphila lapha. Ngithanda ukuthi ke ngixoxe ngento encane. Nxa sikhuluma ngeAfghanistan, iAfghanistan siyakwazi ukuthi lilizwe esingake sithi ukuthi elali lisetshenzwa kumbe lithunjwe, singathi elalithunjwe yi-America. Right, nxa i-America yayitraina abantu e-Afghanistan yabenza amasotsha abangafika bo-300,000 yaya ile army. But i-army leyo, ngicela ukukhuluma iqiniso ukuthi abantu be-Afghanistan abaningi okwedlulisayo abayifuni e-America. So nxa ungahlaleli izweni bengakufuni, ungazibula amandla anganani, uyabufana lo muntu oluzayo, ngoba akulalutho oyabulwenza. Nxa uletha ukudla bayadla, nxa uletha lokhu bayathatha, kodwa wena ngokwakho kabakufuni. Yikho kwayenza ukuthi singake sithi amasotsha lawana atrenwa e-America ayihlulwa ngama-Taliban. Ngitsho i-Taliban nxa laba i-America yayiphuma, babethi vele dela sihlupha lipho ngokusinika umsebenzi wokulwa labafowethu, babe beyekela. So uzaficanisa ukuthi impi ye-Afghanistan iphelile. Isiphelile, i-Taliban yabusa ilizwe yayivele libusa. Lokhwana ukuthi babehlupha abantu kumbe babenjani, ungabona nti behluphana kulo munye umuntu phakathi ongasuwo wakhona. I-America ibiphakathi khona phana, ifanana lokuthi ixeganisa abantu be-Afghanistan, not ukuthi yabayakhela ilizwe labo. Ganisa kuphela. So kwakhathesi bakhululekile ngokuphuma kwayo.
Studio 7, linjani lonke? Ngiyathaba uzamungena kumsakazelo namhlanje. Sengithanda ukuthi ngikhulume phezu kwezani. Izano madoda isidiniwe madolo enzima. Madolo enzima sibili, izano kayilalutho. From 1980, 41 years today. Ile 41 years kunjalo, abantwana abazelwe nge-41 years ababonanga lutho. Izano isibulele, sinjenje siyakhala sikhala ngayo. Awulanto abasenzela yona, umugwali bonke laba, nampa labo monzola sebejoyine izano PF. Awulanto abayenzayo, nangu umisa irambo sojoyine ilokuzenza izano, nangu sese Sweden. Hayi, lokhu asikufuni. Chamisa, get forward my friend. Sukuma mntakamama, sume sewukhanyele. Iphathi ngazitshintshe ibizo, ibizo ngelomgodi, ibizwe ngani, siyalamukela. We need change in Zimbabwe. Asifuni olunye lutho futhi. We need a change, not a change that engasoze isinike lutho. Sifuna i-change yokuthi khona abantu abethu bazakudla basuthe. Thina sesigugile, sisela lutho. Sicela lisikhokhele njengalo ukudla bezane obukhona, sibufuni. Mina ngakwakahambe.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGift Sondo kuFoka Ndlovu lapha ne-Plumtree. Ebenthanda ukuthi ngike mbuze imbuzo yembala kulezi zinduna ezivumayo ukuthi ziyalungisa udaba lwe-ground. Owokuqala umbuzo ukuthi ikanti izano ibulala abantu bakithi emathebelelendi. Izinduna kungabe zayaziswa ukuthi hayi sizano sizaqala siqobe abantu aba over 40,000 abamathebelelendi. Uma zayaziswa hayi azilungise. Number 2, izinduna mina ngiyazi kuthiwa ngama-traditional leaders, umsebenzi wabo ukulungisa izinto ezibhekane lamasiko or ngithi tradition. Ingabe iGugurawundi kwakungeyinye kwakungilisiko lezano yini ababelenza? Makulo ukuthi hayi iGugurawundi ukubulala abantu bakithi kwakulisiko, hayi izinduna zilungise. Ngoba mina indlela engazi ngakhona iGugurawundi ground it was a genocide. So each genocide ayilungiswa ngama traditional leaders. Each genocide ilungiswa thimba elibuya ku United Nations elizabuya liphenye ukuthi leyo genocide ngobani ababe behind yona or ngobani ababe yenze lobo bugebengu. Then labo bantu bebe sebethatha bebotshwe ikhona i-court laphana okuthiwa International Criminal Court eseHague bebavalelwa khona ngoba izigila mkhuba hayi izinduna bese ndlula laphana bese ngisiza kubafowethu abakuthi diaspora ngiyabazwa bahlala becomplaina ngezano kodwa hayi bafowethu ukucomplaina singavoti angeke kusize ngalutho sicela lama opposition ezame kulungiswa ama electoral reforms laphana okwenzela ukuthi abafowethu bonke abakuthi diaspora this coming election bezame beregister sivoteni akusizi ukuhlala ucomplaina ngezano ungakazi uvote sibese sibongela lo baba laphana usibangilizwe Nkomo hayi siyambona uyasebenza ku ground kayibambe kanjalo ama ovethi wonke avoteli izano akabuyele kuzaphu nyabona
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wabalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli welemelika wenziwe edolobheni leWashington DC ngomgqibelo kwatshengisela abantu besekela labo ababotshwa ngezibandlela baze bavukele uhulumende bangena ngamandla esigodlweni se-The House besithi ukhetho lwalungaqutshwanga ngemfanelo. Kodwa inani labo belingayisilo ebelicathangelwa ukuthi lizaba khona ngoba bebebalutshwana kakhulu laba bantu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Lokhu kusitshengisa ukuthi isupport eyodaba luka Trump olwe big lie eyokuthi wawina ama-election ka-2020 wadliwa ngoba warikwa. Kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeqala ukubona ukuthi ngamanga lento ekhulunywa ngu-Trump, njalo kutshengisa ukuthi abasazimiselanga kakhulu kangako ukuthi babe bebhizi bepusha i-agenda ka-Trump ngokutshengisela. Kuyadanisa kuye u-Trump, kodwa thina sibona kuyinto enhle ngoba neni thina sifuna ukubona ilizwe liqhubekela phambili li-united. Lokho esikubonayo ukudivide abantu okwenziwa ngu-Trump after edliwe ngama-election ngu-Joe Biden, it's very un-American ngoba i-America ilizwe le-democracy lapho okuhlonitshwa khona umthetho. And lokho besikubona okusenziwa ngabalandeli baka-Trump kuyayangisa kakhulu. So I'm sure kuthokozisa abantu abaningi ukuthi ukutshengisela kwabo kwangomgqibelo kube yiflop.
Ubona njani amandla alokhu elo mnumzana Trump?
Trump, yes, ulokhe lamandla amaningi kakhulu kuma-Republican ngoba masikhangela ukhetho luka-2020 wathola amavoti amaningi kakhulu ayedlula lawa awatholwa ngo-2016. So kutshengisela ukuthi ibase yakhe kuma-Republicans ilokhe inkulu, is still wider. And the very fact yokuthi umthetho uyamvumela ukuthi akhankase futhi ngo-2024 ngoba ule mvumo yokuthi abuse for 2 terms as a 4 years each. So abanye lokhu belethemba kuma-Republican lokuthi uzophenduka uTrump njalo bazomsupporta. Kodwa abananzelelayo bayabona ukuthi uTrump, 1, waluza i-White House, 2, waluza i-majority ku-Congress, 3, waluza i-majority ku-Senate. So ngezinye indlela abanye babona ukuthi babona ngathi akusuye umuntu ongabafiki ongabenza ukuthi bawine again i-presidency noma i-Congress. Ikuthi uTrump labantu bakhe vele balengqondo zona lezi zokuthi ma ungabasupporti bazokuthuka kubo-Twitter la kubo-Facebook lakuphi lakuphi, even lingabantu bebandla linye abalalo uzwelo lonembeza ukuthi bakhulumisane labantu ngendlela indlela eyakhayo, it's either bona or the highway. So ma umuntu moderate ofuna ukuphila ngeqiniso njalo ogijimisa iagenda ethuthukisayo, kunzima ukuthi ulwisane labantu abafana lo Trump ngoba bazokudonsela edakeni la ugcina ungathi usufana lapho.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlola ukuthi uyise womntwana ngubani, uqobo lwakhe iDNA soludale uhlupho kweminye imizi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gandhi.